ukudlula kwababa uGumede into esidanise kakhulu, especially thina abantwana beyayilenda. UGumede bekungumuntu ebesikhangelela ukuthi nxa ule godfather ukwazi ukuthi nxa kunama problems amakhulu uGumede ebaveza kuzwa, yibo abantu abazabesiza sincedisa ukuba basitshele ukuthi hayi ihambani ngale ndlela, ngoba le ndlela sesayibona ezaliphumelelisa yileyi, thathani le ndlela, abayibo abasitshengisa indlela elungileyo. So ubaba uGumede ngikhumbula mina usikhuluma ngaye ngisakhula kwa-Highlander, sasikwazi ukuthi even sisiya kwe-camp lapha eluveve egwabalanda lapha ilobhe ngula west duze lapha endlini yane eyathengwa ngubaba uGumede, sasikwazi yathengwa ngubaba uGumede ile administration yakhe esesekuhighlander, and sikwazi nokuthi amahofisi ngubaba uGumede waba nesandla sokuthenga into ezinjalo. So sasikwazi ukuthi umuntu onjalo wabuilda i-legacy kwa-Highlander esingeke siyitshintshe. And bengimazi mina besikhuluma sonke isikhathi nje singahlangana sike sixoxaxoxe, ebengisazi labantwa bakhe uwindoda ebesivele siqakathekisa kakhulu sithembile ukuthi zasinika i-guidance and stuff like that. So ukutshona kwakhe kuzaletha i-big void, especially kuma-administrators afuna ukuncedisa iqembu, kumbe even i-soccer as a whole eZimbabwe, i-football eZimbabwe kuzaletha sibili a-big hole ukuthi izahlulwa ngomunye umuntu. It's very hard ukuthi luze abantu abanjengababa uGumede abakwaziyo uku-administrator umdlalo webhora ngendlela ayi-administrator ngayo.
Ungathi kuyini akwenzela iqembu le-Highlanders ubaba uGumede ozamkhumbula ngakho?
Ubaba uGumede into azenzela i-Highlander lokhe wasuka esikhundleni ngaleso sikhathi, akula munye umuntu osowake wakwenza lokho. Ngingazi ukuba bazakwenza kusiya phambili, kodwa singathi ananzelelwa uGumede nguye owaye ebambe intambo kuze kuthengwe i-clubhouse ye-Highlander laseluvesi. Nguye njalo owakhokhela i-administration ukuthi kuthengwe ama-ofisi lana asetown wabuya le-clubhouse. So ubaba uGumede into azenzela i-Highlander even manje i-foundation ayileyayo, kulokhu I'm pretty sure amayalinda amaplaya lokhu siyakhempa khona phanele uveve alokhu siya ema-ofisini angaphasethawuni i-clubhouse ikhona, into zonke ezenziwa kuyini yimicabango kapapa uGumede. So i-foundation ayitsheyileyile, akula munye umuntu ongatsho ukuthi kulo muntu sowakwenza ngcono kulo baba uGumede. Angikholwa ngoba into ayenzayo abafana kakukhempwa emahoteli nakulani kuhanjwa khona phanele uveve kusiyakhempwa khona phana kuseve imali eningi. Up to today generation yanamuhla sikhuluma I don't even know 20-30 years ngemva kwesikhathi impahla le ama-properties akhona athengwa ngayo alokhe ekhuluma ngento imisebenzi eyenziwa nguGumede. So into ayenzayo is indelible, akula muntu sokwakwenza. So silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu ngoba waye ahead of his time ngemicabango ayenayo ukuthi ku-investwa ku-property, ku-investwa ezintweni njengokuthenga i-property not ukuthi imali iphonge ukudlaliswa lapha lalaphaya. Silokhe sinje nje namuhla ungathiwa ku-Highlander kuyoko ama-properties athengwa ngubani? Ngubaba uGumede. So that's a legacy okungola muntu ongakwanisa ukuthi ayimatche up to today.